ama-electoral management bodies kwamanye amazwe vele yiwo ababona ngazo zonke izinto ezinokhetho. Ayancediswa njengezinye ingatsha zikahulumende ukuthi kuhambe, kodwa ziyake zincedisa zingenzi izinqumo, zingatshintshi lutho, zisenza lokho okuqunywe yi-electoral management board. Ngaleyo ndlela kuba linyathelo elihle. Kodwa ke iZimbabwe siyakwazi ukuthi chiyene ihlukile. Siyayazi ngokuthi kazenziwe kodwa ziqinise zingasayenziwanga. Asiamboni ukuthi kulesikhathi esikwanileyo ngokukhuluma kwabo ukuthi iveki izayenelithi ukwenza nalowo msebenzi. La iveki sesela-issues ayo.
Uthini ngaleli nyathelo Nomzana Ngwenya?
Ya, inyathelo lakhona likhanya lilahle kodwa phela imithetho ezekhetho iyandisa ukuthi ikhulunywa lokusetshenziswa yiZANU PF omudele labosinamasa labo minister of home affairs oKembo Mohati. So loba kuthiwa khona uyena utsangirayi kwele sivumelwano esokuthi ibe yiyo engumaqhuzu, angiboni ukuthi singahamba ku-ground sikuzakwenzekana ngoba umudele njengomphile ZANU PF uzabe lokhe ephindelele insisa ukuthi umsebenzi wakhe ngokubhalisa abantu. Sizamelela-ke size ukuthi kulomthetho yini okhona kahesi ongasetshenziswa ukuthi i-resolution yakhona ibe ithwala manje.
Ngizathatha enkulumeni kamfowethu uNgwenya ngithi eZimbabwe sinanzelela even kule mithetho, imithetho ijale ukuba khona kodwa okwenziwayo kuthini kungahambelani le mithetho. So kuzayenzakala-ke ukuthi bangaze bevumelane kwenziwe lo mthetho kodwa vele isinqumo lesi kasila siqiniselo sokuthi sizakwenziwa. Sibe sesibuya sikhangele-ke ukuthi kathesi ukhuluma oluzayenzakala ukuthiwa kufuneka lwenzakale ngoMashi. Thina esikhangelela ukuthi logistically nxa ku-possible yinto kaJuni kusiya kuSeptemba. Sibone ngani ngendlela okwenzakala ngayo lokhonokho ukuthi kwavunyelwana ukuthi mhlaka 2 January 2012 umkhankaso wokurejista abantu ukuvota kodwa kuyakiliza laka. Yikho okukhombisayo ukuthi vele inhlelo zonezi lezikhathi ezifakwayo akusoze kuhambe ngendlela okuqoqwe ngayo ngenxa yokuthi sokule nhlanganiso eziningi eziphikisanayo, uqalise emabandleni aphikisana bangavumelana kodwa ukuvuma nje indlela yokuthi kungahlali kuphikiswana kodwa ukwenza kuyaphikiswana. Uthile ubaba uNgwenya lapho ukuthi omdede labo thina masa labo minister of home affairs yibo abazibambileyo, yibo abangenza izinto zihambe kumbe zingahambi. Okuthiwa ngu-prime minister uTsvangirai ngokufiswa nabantu abaningi kodwa kungabe kungayisikho okuzayenzakala.
Nomzana Tsvangirai ukhuluma la mazwi ngapho iofisi kaMsitheli isetheswa umlando wokuthi ayiphathi kuhle ugwalo lwe-voters roll. Kambe kungabe kuliqiniso lokho?
Lelo siqiniso ngoba uyazinandelela ukuthi nxa umthetha uyayibhalisa ukuba yivota kuzadingakala izincwadi eziningi-ningi. Kukaningi emakhaya usabhoku kumbe induna izawuthi ifanele kuzawuthiwa khona bafanele babhale izincwadi nxa kungumntu DC kuzamhlupha loba edolobheni umuntu eloja umuntu wakhona eloja endlini yemuntu isekile seZANU PF uyahlupha. Ilogistics zakhona ziyahlupha ngaye kuthiwa khona vele kuyakhishwa konke kufakwe ku-ZEC bekuza kuba ngcono ngoba kunyimthethethethe lokho okukhona lokho yikho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu abethu abangazaki bevote bavote. I-canvassing bayaliswa. Angiboni ukuthi njengoba kukhulunywa nje inyondo angiboni ukuthi kuza kwenzakala phansi lapha ku-ground.
Ugatsha lukahulumende luthe lona kuwona lumhlangano uhulumende ulayo imali edingakalayo yizek i-13 million yokuthi iqhube voter education and registration.
Yes, thina ngokubona kwethu njengenhlanganiso melo zodwa sikhangelela kathetha okwenzakalayo engingakutsho yikuthi okokuqala ugatsha lwe-registrar general's department lusebenza vele lukathesi lwehlulwa yikunika abantu izithupha lama-birth certificate ngendlela afuna ngayo njalo yiyo i-prime purpose yokuthi lube khona. Esizibuza khona ukuthi ngesikhathi sekhetho kambe bazayekela na baqalise ukwenza registration. Impendulo nxa ungasibuza sinathi hathi abasoze beyekele bazaqhubeka besetsiza from 8 to 2 beregista izithupha and then 2 to 3 bengibona bebhalisa abantu. Lokho kuyakutshengisa ukuthi uhlelo lokalusoze luhambe kuhle olokurejista abantu. Kuzaba le ndawo ezilama-mobile registration amaningi kube nezinye ezilamalutshwane ngokokuqala lo. Okwesibili, esikunanzelelayo ukuthi izekhi layo njengenhlanganiso ayikabi lawo amandla nokwenelisa yokuthi izenzele uhlelo lokufundisa abantu, ingancediswanga zinhlanganiso ezivela amalungelo abantu ezizimele zodwa. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi abakaniki imvumo enhlanganisweni ezinengi ukuthi zibancedise. Njalo kutsheba amapolisi ezopha ezinye inhlanganiso ezifisa ukuncedisa. Njalo leveki layo icela izinto eziningi ezinjengokuthi kakwazakala ukuthi inhlanganiso lezithiwa ngubani imali, njalo kakwazakala ukubani amagama efundisa abantu. Konke lokhu kwenza kube nzima ukuthi kuphathiswe umsebenzi, uqhutshwe abantu babekwazi ukuthi kurejistwa ngaphi ukuvota, njalo kuyavotelwa ngaphi, njalo kuyavotwa njani, kuvotwa ngayiphi imithetho.
Siyabonga imbono yakho mnumzana Nyoni. Ungasigqibela lengxoxo mnumzana Ngwenya.
Nxa kuthiwa khona kukunikeze imali izeki yokuthi yenze umsebenzi, kuza fanele kutshelweke lamapolisa, kutshelwe futhi ezinye ingatsha zikahulumende ukuthi kabayekelwe benze imisebenzi abawaziyo. Umudele yena kathani lapho kayenze lokho kokubhalisa amagesi lamabhesi, yumsebenzi oqondane laye okwevota registration bakithi kakwenzwe yizeki, ngoba sinikezwa amandla sile mali sesimelele ukuzwa ukuthi kuhamba kanjani usizo.